ingazwakala ngathi ilucu kodwa ke eqinisweni sibili nxa ijekiseni khona kuze kuba labantu emsebenzini abangomakhanda chisayo abangafuni ukuhlaba ijekiseni bengelasizathu sokuthi kungani bengafuni ukuhlaba ijekiseni besenza nje kusibe yipolitiki nje eyokuthi asifuni. Yona ijekiseni yakhona ikhona, ijekiseni yakhona imahara. Sisebenza sonke lalo muntu uyabuya yena kahlabangwe uyafuna ukuhlala duze kwami lapha edeskini abelokhu ekhwehlele ephefumula izinto zakhe khona abazona ezokungahlatshwa. Hayi, mina lapho ngangivumelani lakho lapho. Kungangcono abantu bonke bayemsebenzini bahlabe bahlabe ngoba anti uyabona ukuthi eqinisweni ukuthi ku-affecta la ikhampani ngoba ikhampani ingagulelwa ngabantu abajize laphana kugcina umsebenzi ungazahambi kodwa-ke nxa abantu bevumelana ukuthi abantu kabahlatshwe beze emsebenzini behlatshiwe kuvikela abantu bonke ngoba laba bantu abangahlabanga laba labo baluhlupho lokuthi bagulisa abantu abahlabileyo
ubona kungasebenza yini ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abanye abangafuniyo ukuhlatshwa ngezizathu ezithiyeneyo
izizathu ezithile kufanele ukuthi umuntu izizathu lezo zibe izizathu ezimedical ezokuthi khona ye ngingahlatshwa ijekiseni ngiyahlanya ngingahlatshwa ijekiseni ngiyathi lokho okungathi nje umuntu uyabheda ukuthi mina kangifuni ukuhlaba ngoba kunje kangifuni ukuhlaba ngoba kwake kwabanje kangifuni ukuhlaba ngoba ukuthi akuthi le pandemic le pandemic asikho ukuthi ngumkhuhlane owuthi wakhona lapha i pandemic kuhamba ngomoya ukuphefumula nje ngokukhwehlela nje ukuthimula nje sokuhambile okwinto okwakhona sekuthinta abantu abaningi nxa kuyikuthi wena vese ubambile yikho-ke kuqakathekile ukuthi abantu bakubone njengento eqakathekileyo ukuthi bazivikele bona baphinde bavikele labo abasebenza labo abaseduze lapho ngoba abantu yabona ukuthi sichitha isikhathi esiningi kangakanani sisemsebenzini sichitha isikhathi eside many hours lama-workers ethu laba abangama-workers ethu than isikhathi esisichitha silemuli zethu